isendaba ku VOA Ndebele.
Ngela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolosine ekuseni ngosithandekile Mhlanga siku 29 kuzivandlela 2020 endabeni zethu namhlanje unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomnyeni wakhe ubikwa echaye owesifazana ugcina abantu bakhe esikolo seHellenic eBarrowdale njalo usemangalelwe ngamapolisa
kuyichina sala sikhanakala ukuthi amadale la amanga kuhle mathuli abanye abathethwayo bathetha ngenxa yokuthi bavele bayezana labantu labo abumongameli bedalo PF
yebo uxolo usemangalelwe emapoliseni ibandla lezano PF ligcizelela ukuthi kufanele umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa angene kunkulumo zePollard nxa ifuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa
njalo wanyuswa ngubaba upresident namanye amabantu ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngezinto ezibaba basinxa yena sebona nti kusemandleni akhe uthi naye icele abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe asikwazi lokho
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iphephandaba leThe Herald namhlanje ekuseni libika ukuthi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomnyeni wakhe uchaye owesifazana ogcina abantu bakhe esikolo seHellenic eBarrowdale ngemva kokuxabana ngodaba lwabo. Unkosazana Delight Munyoro ubikwa ehambe esikolo ukuyathatha abantwana kodwa wadibana lonina wabo efuna ukubabona. Unkosazana Munyoro ubikwa usemangalele unkosazana mubayiwa wabika lolu daba emapoliseni njalo isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa ngalo ngoba bengakamboni omangalelweyo. Kusenjalo umnumzana Chiwenga wethulele umkhokheli wezemthetho uChief Justice Luke Malaba izikhalazo zakhe ngesinqumo esethulwa emthethwandaba weHigh Court ngodaba lokwehlukana kwakhe lo nkosikazi wakhe. Umahluli umnumzana Christopher Dube Banda wanquma ukuthi umnumzana Chiwenga abuyisele abantwana babo abathathu kumkakhe uMary amvumele ukuya emzini wabo oweBarrowdale njalo amuphele izimoto ezintathu. Kodwa umnumzana Chiwenga uthi umkhokheli wabehluli umnumzana George Weshe uyisihlobo somkakhe okungabe kubangele ukuthi athathe isinqumo esimsekelayo. Umnumzana Chiwenga wakhweza lolu daba edale elimqoka ele Supreme Court akwaziwa ukuthi lizethula nini isinqumo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Akwe edaleni indaba ebondane lomongameli uNtonga Chiwenga indaba evele ukuphulunywa kumaphephandaba isinqumo sakhona ijudgment yakhona into vele eyadakalayo kungaba yinkinga nxa kungakhulunywa ijudgment yakhona ikuma-chambers kuma-judge chambers ingakaphunyiswa edaleni kodwa nxa ivele siyigibele yakhulunywa into eqakathekile vele ukuthi abantu babe kwazi ukuthi kanti indaba yakhona ihamba kanjani ngoba abantu vele bayikhangele indaba yakhona ngamehlo abomvu. Mina ngikuthi kule nto eyonwayo lapho ukuthi ikhulunywa asine sithi yavuza yakhulunywa nje njengoba ikhulunywe isikhumo sakhona sidale.
Olunye udaba akhalaza ngalo umnumzana Chiwenga uthi yena umkhulu wabehluli umnumzana George Chiweshe ulobudlelwano njalo bayizihlobo lo nkosikazi wakhe uMary Mbayiwa ukubona njani wena ukuthi kungakulokwenza yini lesinqumo esathathwa?
Antho lapha emfowethu sina sala sikhanakala ukuthi amadale la amanga kuhle mahluli abanye abakhethwayo bakheka ngenxa yokuthi bazele bayezana labantu labo abomongabeli bezana ophepha thina ikuthiwa nezikhalakhali sakhalakhala ukuthi isinqumo esihambelani lokhetho sasingamanga kuhle so ngibona ngathi lokhu vele mina ngesikhiwa singathi akukho substantive njengomuntu ovele esebona senqothiwe edaleni kuyedinga nje okukuvalabhala nje ukuvala izikhala izigamba hatshi nxa vele isinqumo sisenziwe kwakufanele ukuthi indaba ingakaqali acele idale ukuthi omahluli bathi try ukuzirekruta sakwenzakala ngokuthi sekhala ngoba isinqumo sisenziwe hatshi ngibona ngathi kungikhalakhala nje ukuvala iy'gabha zinezandla eduzayo
olunye njalo udaba olungani lusegudwini ngolokuthi kukhanya udaba lolu olukaChiwenga lunga xabanisa omkhulu wabehluli uChiweshe kunye lo Chief Justice uMalaba ukubona njani wena lo
ah lokhu phela njengoba institute vele so sengamandlwane udaba nalo ngiyena egudini lapha emthethandaba baqala bakhulume beboda omahluli abameli bonke bafanele bakhulume kuma judges chamber manje lapha siyazi ukuthi kwakuvele sokuthiwa khona uChiwenga ukuthi indaba yakhona yayikhulunywa ngaphandle kwedala out of court umkakhe umeli wasesala lokhu ngibona ngathi mina abasozi baxabane ngoba bavile ngabantu abasebenza bonke nxa kwakuvele kulamafungafunga yokuthi kulobudlelwano nongafumanga kuhle ngaye kwavele kwathiwa khona kabafani mengabayingele lendaba yakhona so njemanjenje lokhu asokungeki ukukhalakhala nje komuntu onqatshiweyo
lowo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni elo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
Lingakhutwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasile VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Lanxa ibandla lezanuPF lisithi umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa udlalisa isikhathi ngokucela umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lokudonselana okukhona phakathi kwebandla lezanuPF leMDC. Abanye bathi linyathelo elihle njalo elakhayo. Umnumzana Chamisa useJohannesburg eSouth Africa lapho ayicela khona umongameli Ramaphosa ukuthi abe ngumlamlankunzi ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwakhe lomongameli Emerson Mnangagwa belungisise okuhluphayo elizweni okufana lokubhidlika komnotho. Uthi njalo abomanyano we-African Union labeSADC kufanele bangenele ukuhlaziya lolu daba. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ahambe ayedinga abalamuli ngaphandle kwelizwe ngokuba udaba lweZimbabwe lubi kakhulu, liyabathinta omakhelwane beSADC, liyayithinta i-Africa, liyathinta amazwe omhlaba. Ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, ukufa kwabantu ngendlala ngokubuswa kabi kuyamthinta wonke umuntu emhlabeni, ikakhulu izwe laseSouth Africa eligcina abantu izigidigidi zabo abuyehlala khona ngale. Kuyadingeka ukuthi lingenele liphatheke lomsebenzi wokuguqula isimo seZimbabwe. Ngakho ke nxa iye kuRamaphosa uye lapho kufanele khona ngendlela efaneleyo ukuthi ancedise ukuba izinto zime ngenye indlela, hayi lokho eziyikho khona.
UChamisa uthi kafuni hulumende wenkazatho ofana lalo esike sambona ngo-2009. Kodwa uthi kumele kube le transitional authority uhulumende ozaphatha okwesikhatshana. Ngokunjalo uthi iSADC le-AU lazo kumele zingenele. Ubona zingenela yini ngempela lezi nhlanganiso zombili?
I-African Union le-SADC ngeke zikhulume nge-inclusive government kumbe uhulumende lwane sambona ngo-2009 kusiya ku-13. Isimo sakhona kasisafani, lokho kuvotiwa constitutional court yaphuma lesinqumo esithile esikwaziyo ukuthi inhlanganiso ye African Union lama regional blocks njenge SADC ECOWAS sabaphikisani nezinqumo zenkantolo ephezulu. Uzakhumbula ukuthi kwakuxoxiswana ngo-2013 kulokho kusalungiswa into ezinye ezithile. I-Supreme Court yeZimbabwe yathi yona kakuvotwe kungakapheli uJulay ukwenzeka lokho nanxa i-SADC kunye ne-Troika ye-SADC amazwe amathathu akhangele ngezomvikela we-SADC zazi sithi ukhetho aluqale lume kuqale kulungiswa izinto ezithile. Angiboni-ke beyithatha leyo ndaba. Okuzayo ngokuthi ubaba uShamisa uyihlela njani indaba yakhe. Angayihlela ngendlela liyane eza kwenza ukuthi i-Afrika izizihloniphekile. Acele ukuthi kulethwe indlela yokuthi kuxoxiswane bazaphatheka, kodwa kungaba yikuthi kavumelani lo mthetho loliyana olwadlulayo. Abasoze baphatheke kulokho ngokubona kwami, ngokuba angiboni ukuthi bangabantu abafisa ukuthi bangenele kulezo zinto. Kodwa okusalayo ukuthi izaphatheka i-SADC, izaphatheka African Union ngandlela thile ngokumenywa nguye uChamisa.
Yiphi indlela leyo engasuthiswa yena uChamisa labantu beZimbabwe engenza isimo esikhona sibe nganeno nxa kungayisiyo eyokubumba uhulumende wenkazatho kumbe i-Transitional Authority uChamisa athi kumele yenziwe?
Ivelela yikho indlela ezavela ku-SADC kumbe ku-African Union engasuthisa abantu beZimbabwe njengalokhu kubeka, ngokuba bona abantu beZimbabwe bahlukene phakathi. Kulalabo basekela iqembu le-ZANU-PF, kulalabo basekela i-MDC Alliance, kulalabo basekela amanye amaqembu. Ngokunjalo noma yisiphi isinqumo esithathwa yi-SADC kumbe i-African Union akulula ukuthi sisuthise bonke abantu. Kodwa okungenziwa engakwenza i-SADC engakwenza i-African Union yikuthi iyenze ukuthi kube ukuxoxisana okusuthisa abantu bonke. Okuzaphuma ekuxoxisaneni okusuthisa abantu bonke lokuyana sokungokwabantu beZimbabwe.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo e-Studio 7 ekobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa lo nobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla leZANU-PF umnumzana Obert Mpofu, yena othi umnumzana Chamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa efuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa.
Okokuqala, asikwazi ukuthi uChamisa useSouth Africa. Okwesibili, kasiyazi lenjongo yakhe yokuba khona ngale. And okwesithathu, nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganise nopresident weZimbabwe, uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo. Njengoba upresident wethu nguye waqalisa inkulumo lezi zePollard lezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe lezokuletha umanyana kweZimbabwe, kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engala qiniso layo.
Kodwa iinkulumo zePollard elikhuluma ngazo, ubaba uChamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo, lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yiZANU-PF lamanye amabandla lawo amancane.
But elinye iqiniso okumele nazelele baba tungamili ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le, ukuthi kafuni kukhulunyiswane ngodaba lweZimbabwe. Udaba lwakho lesingalwaziyo lokuthi yiluphi. Njalo wanyuswa ngubaba upresident lamanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe. But nxa yena selibona nti kusemandleni akhe ukuthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe, asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona luphi uncedo olokuthi agidimela amanye ama-presidents etshiyana nowaphi president. Thina singapha sibhizi sakhe ilizwe, yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfo wabo uhlale ekhulume tena upresident ngubhudi wakhe, uzimisele ukukhuluma la isikhathi esiphi. Kodwa siyamangalisa ukuthi nxa esegijima seSouth Africa siyakhuluma labadala beSouth Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe, akukho emandleni ami lokho.
UChamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungisiswa okunengi athi kuyahlupha, andubana kuyiwe kukhetho. Lithini ngalokho?
Kulula nga umuntu ekhuluma ngakho mahlayana nje, kodwa iqiniso lonke ukuthi uhulumende lokhona uhulumende wakhethwa ngabantu uhulumende ole mandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka ka-2023.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni lo Ntungamile Nkomo we-Studio 7. Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Ugatsha lukahulumende olwezimra iZimbabwe Revenue Authority luthi lwedlulisile ngesilinganiso esiphezulu kakhulu umthelo eliwuthatha ebantwini nxa kuqathaniswa lanyake nye. Iqembu lemidlalo lakolubulawayo elokuzithokozisa ele-IASA lithi lilohlelo olubizwa ngokuthi credits njalo selimanyane lomanisipala wakobulawayo ukubuthanisa abemidlalo ephumula open space kusasa i-old phumula abazabe bekulo umcimbi okuthiwa yi-esiphakeni oqalisa ngehola lesibili emini ngumahlaba and counterpoint imbongi uTinashe Tafirenyika uVictory Siyanqoba ibolamba culture birds ivaya vandals icamera writers DJ JB isunduza labanye abanengi nengi. Likhumbule ukuthi siya live streamer kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Indebele lapho elingasilandela khona lilobe imbiko elifuna siyibale emoyeni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Sanibona libasazi labalaleli abahle. Hayi mina nihlutshwa izanu. Izanu banje sibulelizwe kuthe uthathile noma 1980 sasikhotha amathe kaSmith baphabadla badla badla izanu yachitha. Hayi abake bephuma izanu bantu kathi uophozelani izinto ezinhle eyifuna ububi kuphele vele kanje yabo nje ngafuna ukubona iphuma kuzapho. Iphume kuzaphu isizilazweni ukubona lokhu yadilize izinto zezaphu zaphu itshengisa ukuthi hhayi ilizwe lifuna lokhu ilima ifuya ayangena yachitha ngafake izikhali zayo ezaphu nazo hhayi izanu bantu yayi uphume emoshweni abantu bezizwa ukuhlala kuhle.
Labo bantu sebekhala ngathi kakhulu yonke indawo abafoti bayamosha bayabulala. Abafuthi abakhuzeki manje. Abafuzeki impela and abasela direction ngibabefuzile kumbe babenjani. Hayi le nto lena abantu bayizwa. Yazi izofaka namatoni manje indawo esegudwini vele left and right. Yonke indawo yazi Alexander abantu bazoqala kuzifethwa. Vele angeke usahlala kusaphileki sekunzima yonke indawo. Sihlala njengomvimba kuphela. Sihlala umamela ukuthi entire impela ngaphezulu. Hayi kuphela nzima abantu bayizwa.
Sinjani basakazi? Ngikhero lo okhulumayo kulenye into ukuthi kona ukuthi ukukhulunywe phela ngezinto ezenzakalayo especially kithi kwamthwakazi angazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani lati siyabudinga ukuthi kukhulunywe izinto esikomplaina ngazo ngezinto esikhala ngazo lingabi kusayide lilodwa kuphela ngoba kathesi ukukhanya lina lisakaza ngesayide liyi-1 kuphela kubo Harare le eMpumalanga ngapha kithi angikwazi ukuthi wonkhona pho ukwenzakalani.
Ilizwe leliyana elinomnotho omkhulu olokhu ufunwa ngamabhunu namanje kumbe ngithi ama-British kakhulu. Ilizwe leliyana selifuna libuyela esimeni salo lifanele kudala lisasebenzisa i-half-senti lisebenzise isenti lisasebenzisa iphawundi. Yikho kodwa ukuze liphume abantu bezimbabwe abake bezama ukuthi betoyitoye izanu le ivele ingasavunyelwa ukuthi ingene emavotini iphume. Lalibonaphi lini ilizwe elibuswa ngamasosha? Amasosha azange kabusa ilizwe ngoba manje izwe lingani kanje. Unkulunkulu ukwatile ngezinto ezenzakalayo ukuthi kuhanjwa kugandwa abantu ngamaphanga abanye begundwa beshaywa egameni bagqitshwa lapha lapho abantu bagqitshelwa kudala kusukisela negugrawunda manje abaziwa ukuthi bakuphi. Baye kube seyarojwa masekuya amavoti kupheka ingoma enika amathambo wanwani enika amagogogo wanwani wamagogogo lawa wanikwa futhi avele engasiwe wabo ijonje umuntu lo obuya e-USA ozosiza abantu bona bejike bekhambeni ngawo abantu ezibabhakake bevuke kakhulu abantu mine ngibona ngathi sengathi babulalilizwe ngamandebele amandebele ayizithutha yabona amandebele amandebele ayizithutha kakhulu ungafika nje efamilini ubabulale bonke usothi bayi-10 ubulale 6 usale 4 after 2 years ubuye ufika uthi viva zano wanika amabele lethambo elilodwa belikhuguze elenkomo elijabula bathi izano right okubona phi lova amandebele yebo yabona thank you
abantu bagijime njani ngezindawo hhawu ezimagwa sazi kuyophetha ngani njalo kuzophelela kuphi ngendlela isimo esiba ngakhona abantu baze basemlilini kaya kuyatshisa zimbabwe kuyatshisa egoli kuyatshisa sikwazi bi and njengamanje sokuwesi ngendlela abantu abayenza ngakhona hhayi sekuze kube ngalezi nkokheli zakhe ezixekisa amakhanda njengempukane zihawukele abantu zibazwele abantu bathwele nzima kona kube ngakuthi kuyakhe kucelwe sike sikhulume laye mathupha lo muntu lo mnangagwa lo sike sinabenzomtshela live tayi ndoda zami ukuthi ukhuphule amasokisi ukhiphe ugogo labokhulu bakho la uphume esikhundleni kufaka kwabanye abantu abangayenza ngcono kulawo kube ngawuthi kuyakhulunywa la like lisizame labantu be-studio 7 sike sikhulume laye lo mnangagwa lo simtshele indaba zakhe thina
ngikhuluma lo-Daniel ku-studio 7 ngithanda kubingelela abakithi ngalena emashumba ekhezi ngilela umalumami wasemashumba osasikhwelele ngithanda ukulibingelela lonke bantu bemashumba emalayinini hayi mina ngiphilile philile kahle
salibonani basakazi abahle mina ngidabuka ngapha ngaseplantry mina engithanda ukukhutsho kakhulu okungabe kuyangikhathaza enhliziyweni yami hayi ilizwe lezindaba zama-school fees ukuthi akhutshuliwe phezu kwalokho abantwana bengafundi hhayi lokhu kuyasizisa ubuhlungu yazizwane sitholele ubhulo shimu hhayi sithole nzima wasakazi hhayi ngiyabonga lami
lawo-ke ngamazwi abalaleli be-studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sithathe leli thuba njalo ukwamukela abasilandela kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele lapho esi-live streama khona yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization ithi izathatha isinqumo namuhla ngolwesine sokuthi igcikwane le-coronavirus elihlasele e-China ludaba okufanele luphathwe ngokuphuthuma emhlabeni wonke na i-Global Health Emergency ngeviki edluleyo inhlanganiso le ibithe idaba lolu alukafiki kulelo zinga kodwa kathesi njengoba selihlasele abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha njalo lanxa inani labahlaselweyo phandle kwele-China liphansi kwesatshelwa ukuthi inani leli lingakhuphuka amantombazana angamawele azelwe ebambene esifubeni lesiswini kwele-Nigeria ayehlukanisiwe njalo aseziphilela kuhle ingcwethi kwezempilakahle kulelo lizwe zithi bekungalula ukuhlinza abantwana laba uMercy loGoodness abalenyanga ezilithumi lasikhombisa zokuzalwa lanxa kuphumelele eKenya intethe eziningi zihlasele lelo lizwe lapho ezidla izilimo lokunye okungabangela ukuthi kube lendlala enkulu kuzigaba ezithintekileyo kungaqhubeka omunye umlimi ubikwa esithi wayekhangelele ukuthi uza kuba lesivuno esithe xaxa kodwa wavuka kwelinye ilanga kungasela lutho intethe sezigcwele emasimini akhe lapho ezadla umumbu amakhabe kanye lokudla kwembuzi lenkomo zakhe namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane ngokuthonisiswa kumkamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka kanye langokhetho oluzayo olokudinga umongameli.
UTrump enganika ama-conservative ethe go through impeachment day. Okukhona ukuthi kambe abantu bazamthatha njani uTrump, bazamvotela yini bona abantu abamvotelayo ngobuningi babo. Okukhona ukuthi eqinisweni abantu bazamvotela ngoba ukhangele i-constituency eyevotela uTrump. UTrump e-America usevuselele usinga olobandlululo into ze-racism kakhulu. So abantu bonabo iningi labo abayibona abasekela ubandlululo baningi vele e-America bangemva kwakho uTrump. Kanti-ke kulabanye abantu vele emdabuko wabo abangabantu be-republicanism veni ngemva kwakho uTrump. So kangiboni ukuthi eqinisweni nxa uTrump engasakhitshwa nge-ofisini ukuthi impeachment leyi izamafektha kakhulu kukhetho oluzayo.
Ubona ingalibandla lona elama-Democrats lalo ngaba losekelo olulutshwana ngalolu hlelo?
Okusobala yikuthi ubufakazi obulethwa ngama-Democrats sokusiya ngokuthi yona isenethi thini, ngoba ubufakazi obukhona eqinisweni abuthandabuzeki. Ubufakazi obulethwa ngama-Democrats ngecala likaTrump buphelele. Kuphelele sikuthi ukuthi kuyikhothi nje engathathi isihlangothi ikhangelela kakhulu kwezombala lomnotho lenjongo yayo vele yona ngwayo i-republicanism we-republican party. Ama-democrats abengeke ahlangana bevumelane konke ukuthi no umuntu unecala ecala lingekho. Abanye bebeyakwala ngoba ngabantu abale-conscience eziqondileyo iningi labo. So icala likhona
njalo nje obukhuluma ukuthi abanye bale-conscience. Siyake sibone eminyakeni edluleyo ukuthi lanxa umuntu engowebandla lama-Republicans engavota lama-Democrats kumbe ama-Democrats evote lama-Republicans. Ubona ingani umongameli Trump useguqula yini ezombusazwe kwele Melika kumbe kuyadlula
na? Hayi, hayi, ukhatshana sibili ukuthi ukhatshana sibili. Angikhulutha amandla ukuthi akwenze lokho ulawo ngoba okwakathesi ngibona sengathi ukuhlakazeka kwezizwe ze-America kuyaphambili ngaphansi kombuso wakhe uTrump.
Lo mnumzana Mqondo Banzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Yesizwe umculo wembonyi ubongani ncube ukulima kuphela ngikuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha ngingadli amasilinci sabelusayo kunabaziyeke zilale egangeni ningabakhohlwa abanqekuza amakhanda likhuluma kunabanikine ngokuzayo ningabakhohlwa abantu kunabalikhohlwelani ningakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa ningakhohlwa lokuthi ngithele lingakhohlwa lingakhohlwa. Ofihla iqiniso yafana lokamba manga, othula ebona abathakathi uyaloya, ohleka labahlebayo sehlebile, ohlonipha isithwalo uqhwalile, umlilo wamasela kawothiwa, lingaxotha amasela ukuze kutshontshe lina, lingaxotha abacindezeli ukuze kuncindezele lina, lingaxotha ababandlululayo, gedeli bandlululelani, ohleka izigwenqa zomunye, kaqala akhangele ezakhe enyawo, lingabakhohlwa abantu, funa balikhohlwelani, lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa, lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa, lingakhohlwa. Inzwisa yembonyi. ubongani ncube esiqhubela uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.